Soko izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olamukela kustudio 7 ngesonto mhlaka 23 kuMfumfu 2022 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Etshengisayo ukuthi lapho esiyakhona ukhetho olukhulu oluzayo kumnyaka ozayo kuzahamba njani njengoba sesizukani nalo kangaka. Siyatshengisa ngesobalo ukuthi iZANU-PF izanqoba kukhetho olulandelayo.
Bathabe okumangalisayo abakubandla leZANU-PF kulandela ukunqoba kwebandla leli kukhetho lwama-by-elections.
Ukhetho lwamadoba lensiza luveze iphutha elikhona nokusa isilwane sisila ngegazi labantu eliZANU-PF.
Abakumabandla aphikisayo bathi eleZANU PF lethusele abantu kungakenziwa ukhetho. Inkampani yeZimbabwe Energy Regulatory Authority ithi isizavumela abantu ukuba behlawulele umlilo kagetsi besebenzisa idola leMelika kumbe eleZimbabwe. Sizalethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye izosizwa kulo msakazo. Ibandla leZANU-PF linqobe eleCitizens Coalition for Change ezigabeni ezinhlanu kukhetho lwama-by-elections olwenziwe izolo. IZimbabwe Electoral Commission ibika ukuba ibandla leZANU-PF linqobe esigabeni se-Insiza, eMatopo, Buhera, Takawira, eNkabazwe kanye leGurube. Ibandla le-CCC lona linqobe eMutare esabeleni seManicaland. Ward 4 esigabeni se-Insiza, uMnumzana Daniel Dube webandla elibusayo uthole amavoti afika phose amakhulu ayisithupha 578, kwathi uMnumzana Augustine Gumede we-CCC wathola amavoti edlula kancane amakhulu amane 415. EMatopo kuward 2 uMnumzana Frederick Siwela okubandla leZANU-PF uthole amavoti afika phose inkulungwane 934, kwathi uMnumzana Sindi Songwenya obemele ibandla le-CCC wathola amakhulu amabili lamajuma isikhombisa 217. UMnumzana Liberty Nyirongo obemele ibandla leZaphu uthole amavoti angamajumi amabili lanhlanu 25. Bachelese kakhulu abakubandla leZANU-PF ngempumela yokhetho lolu. UMnumzana Christopher Mtswangwa uthe kulamanye amabandla angafuni ukunqotshwa kukhetho. Uphinde wathi sebengena emadolobheni lapho abazongoba khona kukhetho oluzayo. Lokhu kusekelwe ngumnumzana Believe Gawule okubandla leZANU-PF.
Kuyinto etshengisayo ukuthi lapho esiyakhona ukhetho olukhulu oluzayo kumnyaka ozayo kuzahamba njani njengoba sesizukani nalo kangaka. Siyatshengisa ngesobalo ukuthi iZANU-PF izanqoba kukhetho olulandelayo, ukhetho luka-2023. Yiyo nje ngathi la-ke lokhu yisandulelo sezinto ezilandelayo kithi ukuthi umumo wezinto undani ku-ground. Nxa abantu bekhuluma lokhu nalokhuyana but hayi iZANU-PF ikhona ku-ground ibambile.
Ye, kodwa abanye abantu bathi phela kulodlakela oloba khona eMatobo kanye leInsiza yikho iZANU-PF inqobile, batsho njalo phela kawule.
Hayi, ngabantu labo abathi kithi ngabona benqobile lapho banqobe khona bethi hayi sinqobile, bengavumi ukuthi lamhla kuthiwe khona banqobanga njengalokho anti bathe ebeselebrate amadezi bana bethi banqoba ngale ebulilima. Kanti namhlanje ukuba yenza bethi bona abantu kuthiwa ngaye kuthi bona bavume ukuthi ukhetho ngabe nqotshiwe, bavume ukuthi banqotshiwe. Bethi bekhuluma bethi beqatshwa ngomunye kithi ngoba iqatshwa ngomunye umunye onjengalo. Njalo bamele bekhule kwipolitics kithi ukuthi bavume ukuthi umumo wezinto uma lingena kupolitics bavume ukuthi bazahlangana lapho khonoku abayahlangana kwindifomoph ukuthi nxa bethe bangazaphumelela bavume ukuthi hhayi abayenzanga kuhle kumbe badliwe kukhetho ekhethweni. Abavume nje bengalihlabela indima yasuku zonke nje ekhona ikakhulu esiyizwayo kizo zonke indawo nje Afrika ukuthi wonke umuntu uma edliwe ethi asidliwanga siregiwe.
UMnumzana Philip Gawule ukubandla leZANU-PF sixoxe laye ekobulawayo. Sixoxe njalo lo mnumzana uSthalo Siziba okubandla leCitizens Coalition for Change.
Esikubonayo kubana sivoteke kukhetho oludlulileyo ngempelasonto ngaphansi kobunzima obukhulu ngenxa yokubana ke iZANU-PF yaqala ukuba violent nokusebenzisa udlame nodlakela ikakhulu kwekuviki ezimbili ezidlulileyo. So ukubona kulabantu abaphuma under such difficult conditions bevuma ukubana thina sivotela imguquko despite ukuthi izani yasebenzisa kulandelayo number one kwaba-ke ne-violence ikakhulu ensiza yasematopo. Number two ukusetshenziswa-ke kwenhlanyelo lama-input ebonaiza against abangavoteli izani p f. Number three ukusetshenziswa ukuabuza-ke kwama-different issues of government okufana lama-traditional leaders nabanye ukubana kuyethuthela abantu nokuhlukumeza abantu. Kodwa-ke kulabantu aba-breva out and came out bavotela-ke i-tpcye kuyinto-ke esithakazelayo kakhulu sibabonge njalo sikhangelele ukubana sishiya phambili kulezinto okufane zilungisi.
Ye khonapho ye ungakafiki khonapho-ke akutho ukuthi nxa sesikhangele khonapha akusoze kuphume kunjalo kukhetho luka-2023 ukuthi vele seliyahleli nqotshwe ey'ndaweni eziningilezi.
Ufanele ukubana silungise indaba yama-reform esikuveza-ke leyo jikelele kuZimbabwe yonke labantu bonke abaprogressive ukubana-ke nxa kungela ama-reforms ukhetho eZimbabwe uremain a problem ngenxa yokubana-ke ukhetho luyenziwa kule violent of that level luyenza kube nzima ukubana abantu bedrive out bephume. Kodwa-ke unandelela ukubana-ke okunye okwenza ukuthi kube yinkinga ukuthi la ngama-violation ngomhlobo wakoma-violation ale nkinga ze-apart. Number two kule nkinga yokubana izanitev antu yabona ukuthi imoto ezazise matopo imoto yazavele emashonaland central nemashonaland west ngenxa yokubana they were able to concentrate lapha babekwazi ukuthi bale-flexibility yokudliwa.
Umnumzana uSihlalo Seziba, ukubandla lesi sixoxelaye eseHarare, umnumzana Msongelwa Ndlovu, isikhulumele sebandla lezaphu uyakusekela okwethulwe nguSiziba.
Thina saya empini silwela ilungelo labantu bakithi ukuthi bathole ethiwa universal suffrage, one man one vote, yikho kwakuqala. Okwesibili, sithanda ukunanzelela ukuthi ukhetho lwematoba lensiza luveze iphutha elikhona lavusa isilwane esiphila ngegazi labantu esiyizanu pf. Udlakela esilubonileyo ematobo ensiza ludlakela esafuna ukulubona ngesikhathi sikagubrawu kusikhumbuzile kakhulu, and kwenzakale ubuhlungu kwakhona kwenzakale umongameli ekobulawayo ekhuluma namaezinduna esithi kulo hlelo lokuthi kulungisa udaba lwegubrawu kunje, kodwa bona bebebhizi beyiphinda leyo gubrawu.
Singathi-ke kuyo phambili-ke kubona njani kungenziwani ngakhona ukho okhuluma ngakho udlakela lento ezinjani?
Uyabona inkinga esilayo ngeyokuthi abantu esincintisana labo uhulumende waseZimbabwe inkinga ekhona yokuthi akalawo amaqhinga, akalayo amapolisi mhlawumbe angawathengisa ebantwini. Into aseyithethe kathesi ludlakela lokusebenzisa ama-state resources ukuthi nxa bengatshaywanga abantu uyabathenga, nxa engabathenganga uyabethusela. Kusetshenziswa ama-government structures ahlanganisela amapolisa, amasosha lezinduna zonezo. Okubalulekileyo esikukhumbuzela abantu bakithi ukuthi beqhubeke berejiste ukuvota.
Umnumzana Msongelwa Ndlovu, isikhulumeli sebandla lezaphu, sixoxelayo ese-Johannesburg kwele South Africa. Inkampani yeZimbabwe Energy Regulatory Authority ithi isizavumela abantu ukuba behlawulele umlelo kagesi ngedola leMelika. Iphephandaba leSunday News libika ukuba umqondisi wenkampani le, umnumzana Eddington Mazambani, wethule umbiko lo izolo. UMazambani uthe kukhanya engani sokuzaba lula ukuthi abantu behlawulele umlelo kagesi ngedola leMelika kumbe eleZimbabwe. Kodwa bayakhala abantu abaningi abathi inkampani le ifuna ukuvimba ukuthi uZulu ahlawulele umlilo kagetsi ngedola lako leZimbabwe. Uze sihlaziye udaba lolu sixoxele lonkosikazi Patricia Tshabalala, okuhlanganiswe izakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association.
lokhu kubi kakhulu kunzima ngoba akusho wonke olomntwana ongapho utholakala khona amayesula abaningi vele abanabantwana bona abasegoli kunzima kakhulu kithi ngoba laye usithi ikhansile uthi laye ufuna amayusa yonke indawo lapho esihamba khona kubeka amayusa jayela leyo RTGS yakhona ngayikho iyahlupha kodwa icini usekuthebeleyo njengazakhamizi njengabantu abasezimbabwe sithwele nzima asilayo yona le imali okuthiwa liyusa kuzagcwalisa nzima kakhulu njengoba sivele singabayanga sesizabangabayanga ngamandla utshithi abaningi asoze sibe sisasebenzisaa ivesa sesizazibathela umlilo phandle amafriji ama-TV konke lokhu sishiyane lapo
kodwa nxa sikhangele sibili abantu bangalithatha ngaphi idola lemeka khonapho ukuze ithi babhadale khonokho
kunzima kakhulu ngoba lanxa ungazi ube layi RTGS yakhona yona le uthi zama ukuyayintshintsha kunzima ukuthi ungafinyelela lona lelo yusa elifunekayo ngoba kuyimali eningi kakhulu singeke silithole asinalo vele
pho manje ubona ngazane yindaba bekhuluma khonokho ukuthi likwenze khonokho ukuthi kubhadalwe nge-US dollars
bona njengokwabo sebehlulekile mthetho wabo bayihluleka ngoba amagetsi wona ahlezi kucitshiwe uthe kutshontshe lapha uthe kunje kwathi kwathi bebathi wathole amagetsi siyahlupheka lanxa sowathengile sesiwathenga esizithengela ngamagetsi sicina uphosa uqeda iviki lingalazi so nje ikusikhathaza lokusihlukumeza nje lokusenza siphile singaphilanga kuhle ngoba phela umlilo la uqakathekile amagetsi la aqakathekile
singathi vele kubiza malini ukuze umuntu asebenzise umlilo kagetsi asithi-ke ngeviki
wakhwezwa phela akumele ukuthi ngeviki umele uzibone ukuthi lama-30 usakhonapho ngoba kwakhwezwe kuyizinto kwakhona mina-ke ngasebenzisa kuseyelaphana bengibone ukuthi kumele ukuthi ngeviki ngibone ukuthi ngilayo imali yona bengange-30 usangifake ngoba labantwana bayadlalisa
unkosikazi Patricia Chabalala ukunhlanganiso yezakhamizi yeBulawayo Progressive Residents Association sixoxelaye ekoBulawayo uhulumende ubika ukuba uyashama Fidi Mnangagwa umzukulu kamongameli Emmerson Mnangagwa kasekho ubhubhele esibhedlela eHarare namhlanje uyasha ngumntakasini Mnangagwa singakangeni kusigaba esilandelayo sikesikhangele ezwela kwamanye amazwe ngamafitshane umkhokheli wakwele China uXi Jinping ukhethwe namuhla ukuba akhokhele ibandla le-Communist Party okwesikhathi eside beselibambe isikhathi lesi okweminyaka elitshumi kuvame ukuba umkhokheli ajiye isikhundla lesi ingenelisa iminyaka elitshumi amazwe entshonalanga athi uhulumende wakhe ukhahlameza uzulu ele-Ukraine lithi ibutho lakwele-Russia libhomba ngamandla indawo eziphehla umlilo kagetsi okwamanje lithi abantu abafika izigidi lengxenye 1.5 million abalamlilo kagetsi lobu bubikwa ngabezindaba abe-Reuters abezindaba abe-Associated Press babika ukuba sekudingwa umkhokheli omutsha kwele-Britane kulandela ukuthiywa kwesikhundla lesi unkosikazi Liz Truss neviki ephelileyo uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sikhonangale ke ejotsholo lapho sikhuluma khona lo mnumzana Thembelani Moyo ohlala yena eGwarayi eLupane baba Moyo usakwamukela kuhlelo kunjani baba
hayi siyaphila babatu
akusitshele ke ngabantu asebekhulile ukuthi okukhulu labogogo kambe lokhu besadlala umdlalo wabo kudala sibili ekulayeni abantwana lento ezinjalo
kulamalanga siyazi ukuthi abantwana sebanikezwa amalungelo abo kuba nzima ngoba imilayo eminingi sivela kuhulumeni so kuba nzima ukuthi abadala ikakhulu o-anti okhulu njengakho nje ukuthi abantu babekhuliswa njani ukuthi betshele abantwana ngendlela ababekhuliswa ngayo ngoba nxa uthiwithi uyabatshela abantwana bakathesi bathi lokho sokuyizinto zakudala akusahambelani labo
pho manje abantwana balawa ngobani khonapho
sokunemthetho ama-rights abo wona la akhona sokulezi nhlanganiso ezinye ezibuya le mthetho eminye engahambelani lamasiko ethu ngendlela ababantwana ababekhuliswa ngayo kasithi kathesi kunje abantwana sebevunyelwa kwakuzila kudala ukuthi umntwana lokho ukuthi ngathi umntwana oyinkazana ephomba ukuphatha nje ilokhu okumncedisayo ukuthi mhlawumbe sengene ebuntwini bokuba yintombi. Kathesi ubona abantwana sebephomba ukuhamba bekuphethe nje akusazili akusahloniphisi sokuyinto nje ngendlela zemfundiso yokuthi abantwana sebenamalungelo lowo impucuko le sikhona emhlabeni.
Ye, phose lokugcina baba Moyo.
Hayi, sikhangelela ukuthi abantu ikakhulu abantwana bebengaguquka ebuntwini, ikakhulu ebuntwini. Amasiko yinkalakatha, iculture. Kumele ukuthi bebambelele kukhona okuthana kwakudala ukwenzela ukuthi izelo nokunye nje kuhambelane nobuntu bethu thina abantu, ikakhulu abantu abamnyama abansundu.
Namhlanje besilo mnumzana Thembelani Moyo khona ngale eFuarai Village lapho ahlala khona kuthi kwamanje usejokutholo. Sibonge kakhulu Moyo ungadini lokusazana.
Siyabonga.
Abadala
abathakwathini
ayawutshela
abathisana.
Sinesizwe ezokholo lwesiKristu silonto kwamele komo.
Ngiyalamukela kuhlelo uvuselela umoya. Igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje silobaba uBusani Sibanda.
Sibonge baba Nkomo labalaleli. Ngithanda kakhulu sibheke kakhulu sigcile kakhulu namhlanje kundaba yeBhayibheli. Liyini iBhayibheli? Ngithi liyini iBhayibheli? Liyizwi likaNkulunkulu na? Labhalwa nguNkulunkulu na? iBhayibheli bantu bakithi abahle sizabheka silamabhayibheli amaningi imihlobo lemihlobo ehlukile. Sile Quran iBhayibheli lamaMuslim, sile Torah iBhayibheli lamaJuda, sile Bhayibheli elingcwele, sibe le King James ahlukahlukene amaningi nje amavision. Othola ukuthi lapho ihamba-hamba sometimes ungabheka iQuran iyaphikisana neBhayibheli elingcwele, kulalapho ehamba siphikisane khona. Ubheke iJudaism kulalapho ehamba lazo siphikisane khona. So iliphi kahle-kahle iBhayibheli elibhalwe nguNkulunkulu? Bantu bakithi iBhayibheli alibhalwanga nguNkulunkulu, alikho iBhayibheli elabhalwa nguNkulunkulu. iBhayibheli labhalwa ngama-scholars, ama-academic, bebhala ngendlela uNkulunkulu azambule ngayo kuso leso sizwe kubaprofethi babo. Babhala ngemilandu yabo langendawo zabo uNkulunkulu azambule ngayo kubo leso sizwe la through kuba prophets babo la kuzindawo zabo. Niyangizwa abantu bakithi abahle. So thina kithi Bible is a book of wisdom. Kukhona okuhlethe ngakuthola kuthura Bible amajuda, kukhona esingakuthola ku Holy Bible, Bible lengcwele, kukhona esingakuthola ku Quran iBible lamaMuslim. Okuhle okungasakha okusigayida okusenza sibe ngabantu abangcono, kukhona esingakuthola thina. Yikho sithi is a book of wisdom. Nkulunkulu kazange abhale iBible, but abantu yibo ababhala, ama-scholars yibo ababhala imilandu ngendlela uNkulunkulu wazambula ngayo kuso leso sizwe. Lathi singabantu abamnyama Africans, uNkulunkulu nathi uzambulile, uzivezile, kodwa umlandu wethu awubhalwanga. Uzisambulile Afrika, uzambula uNkulunkulu ngomoya, ungumoya, uzambula ngokomoya, kodwa thina imlandu wethu ayibhalwanga. So okuhle esikuthola kulama kuyasakha nathi siyaphoke usazambula uNkulunkulu lamanje ngokomoya, uzambula spirituality umoya, ngoba ungumoya akazanga tinye ukuzambula. But konke lokhu wonke lamabhayibheli kukhona okuhle lathi okusakhayo, kukhona okuhle okusigayidayo, kukhona okuhle okusiponsinzi lathi siyakuthatha. Yikho sisithi is a book of wisdom, asithi ukuthi libhalwe nguNkulunkulu. Akukho iBhayibheli elabhalwa nguNkulunkulu, iBhayibheli labhalwa ngama-scholars, ngama-academic, nguNkulunkulu. Akakho lapho uNkulunkulu wabhala khona iBhayibheli. But lezo zinhla zaba le wisdom, zakwazi ukubhala ngemilandu yabo langendlela uNkulunkulu azambule ngayo kubo, bakwazi ukubhala ngabo le ndawo zabo labaprofethi babo. Lakithi uNkulunkulu ezambula le, lakithi ngathi Africa ube zambula umhlaba wonke, kazange azambule endaweni eyi-1, wayezambula umhlaba. Thina sibhalanga ngathi, niyangizwa abantu bakhe. Yebo, kwabhalwa nge-Egypt ngoba e-Egypt kwakulabantu babo, yiko babhala ngayo Egypt. Kodwa uNkulunkulu bezambula umhlaba wonke. Kazanga zambule kusizwe thizini. Uzambule emhlabeni wonke ngoba uNkulunkulu ngomoya uzambula ngokomoya. Usaqhubeka ukuzambula ngokomoya uNkulunkulu. Bantu bakithi bahle. Sibonge sisho iYezulu sisehlambulukile emfihlweni wakhe. uNkulunkulu wokhokho bethu. Wena obuzambula ngomoya usazambula njalo ngomoya. Uyimfihlo fihlakele mdala. Asikwazi ngomqondo indawo yomhlaba into zomhlaba. Asikwazi ngenhliziyo indawo yemizwa. Kodwa kumele sikwazi ngomoya ngoba uwumoya. Siyakhuleka mdala ihlo yokukhanya. Sikubonga sikudumisa sithi Zulu.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomnumzana Busani Spanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungami Linkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungami Linkomo, ungadinelwa kusasa. Kuhlelo lwabatsha namhlanje ke sikhuluma lo Themba Dlodlo, yikho ngale kwele South Africa. Bona uhlelo abaliqhubayo wathi sizwe ukuthi uhlelo lolu kuthiwa kuyini. Themba, siyakwamukela kuhlelo baba.
Ngiyabonga thube ukwamukela ehlelweni.
Yes, sizokuthwala lo hlelo lwenu akusitshele ngalo olokuthi hlonipha uyihlo kumbe into enjalo.
Uhlelo olukhona ngolokuthi njengoba liyabona abantu abayahlukunyezwa ezindaweni. Abantu bayachaywa bayenziwani kwenziwani phezu kwabanye abantu. Akusela muntu ocabangayo ukuthi umuntu uzwe ubuhlungu la umuntu olegazi. So-ke abantu bangaphandle abasizi babo baphila ngaphandle kwamazi sebebona ukuthi ngono kube lohlelo lokuthi olo mzali wakhe omazi ukuthi uhlukumeza abantu amtshele ukuthi baba ungahlupha abantu ngabe ungahlupha abantu ibantwana mali ungahlupha abantu. Iyo into engibona ukuthi izasiza kakhulu ekwehliseni udlame kakhulu ngapha emhlubulweni wethu welandebeleni.
Ye, uhlelo lolu singathi lizalwethula njani? Lalo lisenza njani khonapho?
Kusaqala umbanga ukuthi kusazoba lo mhlangano thizeni ngelimbanga. Ungakuzwa ukuphetha manje ngoba siyakwazi ukuthi njengoba khathesi silinde ukuthi kube lokhetho luzabuya. Sesifisa ukuthi kube lukhetho oluthi umuntu laye azikhethele ukuthi ufuna ukuvotela bani. Hayi ukuthi afote ngentando yokwesaba.
Ye, ubona ngazani kulabantu abaningi kanganani abasekela khonokho?
Babili bathathu abaphikisana la kodwa-ke baningi kakhulu abantu abahambisana lokuthi asikhuzenini abazali bethu abahlukumeza abantu. Asikhuzenini kungenzeka uzalwa leyo vethi imkhuze. Yebo wayi lweli impi yenkulu-ke kodwa-ke imkhuze umuntu le-choice yakhe njengoba siphila so azithethele akufunayo empilweni yakhe. Ungafosi umuntu ukuthi yena aphile okufunwa nguwe, avotele ibandla elifunwa nguwe. Manje bayachayiwa abantu okumangalisayo ukuzisa ubuhlungu ngapha emfuleni yeMatheleland eSouth.
Ye, phose lokugcina ba?
Elokugcina ngelokuthi khona abantu uyazazi ukuthi umzali wakho uyahlupha. Umtshele, umkhuze futhi, hayi baba into oyenzayo abayikho right, yekela ukuhlupha abantu. Labo bale-choice abazikhethele abantu impilo abayifunayo. Bayekele ungafuni ukuthi bebe lokwesaba endaweni bephila.
Ye, lo-ke nguThemba Dlodlo kuhlelo lwabatsha. Sibonge kakhulu-ke Themba, ungathinelwa kusasa ba.
Ngiyabonga Mhlakazi.
Wezemidlalo uJoseph Njanji usethulela okwenzakale namhla eZimbabwe.
Sikhangele le mpumelelo yemidlalo yenguqu edlalwe namhla kweleZimbabwe. Iqembu layo lendazi linqobele uLayo Chief nge-1 kanya. Iqembu leManyikata Yamunzi linqobele Harare City nge-2 kanya. Iqembu leTriangle United libhaxabulele iTenex nge-4 kanya. Kuthi eleCapes United libe ngutshizi lobhanqa 2 ka-2 leFC Platinum. KweleNgilandi iqembu leAston Villa litshaye leBrentford nge-4 kanya. EleLeeds linqotshwe nge-2 ka-3 neleFulham. Iqembu leSouthampton libe ngutshizi lobhanqa 1 ka-1 leleArsenal. Kuthi eleWolves libhaxabulwe nge-4 kanya ngeleLeicester.
Usenjalo wayengunozinti weqembu leIslanders Football Club uEdmond Spanda uthi unezinti weqembu lewange uNedrick Madea ulandela enyaweni zakhe ekubeni ngunozinti ujabulisa abalandeli bomdlalo wenguqu ngezenzo zakhe. UJoseph Njanji uzethulela lolu daba njalo.
Edmonds Manda udume ngesikhathi edlalela iqembu leHighlanders lapha abesaziwa kakhulu ngegama elithi Mamkhwebu, njalo ke ngunozinto oyisiphoxo obesenza izinto ebezitshiya abalandeli bomdlalo wenguqu bebambe wangaphansi. Abaningi bebengamehlukanisi lonozinto legama lesibongo okufana lokwakhe owayebambela iqembu leCape United osedlala kwele South Africa, kodwa yena useleminyaka eminingi wathuthela ewange.
Ewange ngahamba ewange 2008 ngase ngabhusa khona inkosi okule bhusi lami. So I'm here because they want to push them.
Usibanda uhambe ewange engunozinti, kodwa ekuthatheni kwakhe umhlala phansi uqale uqeqetsha. Uthi sekunomehluko omkhulu nxa kuqathaniswa abadlali bakulezi nsuku lalabo abakudala.
Khathesi abafana khathesi bagijimisa imali, abagijimisa ukwenza ukudlala sihambe emazweni. Bona bafuna imali, bathola imali sokuphenduliwa kwabo bafuna ukudlala.
Usibanda uthi sebesilela onozinti abadlala ngendlela epha isibindi abanye abadlali njengalokhu yena ekwenza ngesikhathi esadlala. Uthi unozinti weqembu lewange uNedrick Madeya unguye otshengisa ukuba engalandela enyaweni zakhe.
Mina ngokwami so far engike ngambona ungani uyenza ngani uNedrick. Unedrick uma ngayisegedini hayi uyaphila sibindle someone because into azenza kanika i-confidence to other players ukuthi indawo ukeeper uyesenza so why can't me do that? And so trust me, and I'm a keeper still in Zimbabwe for now. I'm going to be able to stand that. Like umzondiwa tiramadari umzazi hayi akasisazi abantu ngaba namakhosi ngaphila khona kana
ngaphila. Mamkhwe ube ngomunye wabaqeqetshi abaqeqetshe iqembu lewange lonyaka, njalo uveze ithemba lokuba lizahlala kusigaba se-Premier Soccer League okweminyaka eminingi elandelayo.
Khathesi hayi khathesi sukuright because sasibhiliva ngokusebenzisa abantu abadala, and now sesibona ukuthi khathesi ngasabafana abancane siyaphambili abafana abancane batesita abadala. Because we can play 15 minutes, 20 minutes, so we can play this. Because that's career of Panama. But for now, I just put this train to see the Panama. Even who premiered your name.
Uspanda was bound by Stubini, Wemizal, Zula, Machumama, Billing, and Bakusu, Wanganima, for a Sekachu, and Bulengas, Platinum Stars. Only to sell trying to be open and we see the new and I play Tumblow and Yawi, Little Palamse, Scotus, and Liki, and Yelinkezo, Yawafa, Wafa, Melis, Studio 7, Gobla, Wayong, which is a Finjanji.
Singagqibi uhlelo lwanamhlanje othi sikhangele ebesilazo. Bathabe okumangalisayo ababandla leZANU-PF kulandela ukunqoba kwebandla leli kukhetho lwama-by elections. Abakumabandla aphikisayo bathi eleZANU-PF lethusele abantu kungakenziwa ukhetho. Inkampani yeZimbabwe Energy Regulatory Authority ithi isizavumela abantu ukuba behlawulele umlilo kagetsi besebenzisa idola leMelika kumbe eleZimbabwe. Ngingakhohlwa ukusithumela incwadi zenu ze-email kukheli elithi studio7@voanews.com loba i-text message kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Naso ke inombolo siyayiphinda njalo +1 202 465 0318. Ngingakhohlwa njalo le-email yethu studio7@voanews.com. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje ngolivalisayo ngumthembo Sithemba uGibbs Dube Vilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.